sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber, abetheswa amacala okuchaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho.
Imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya, ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO.
Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo emaboarding bangalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyonale impelaviki. Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi zikahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebeza kubuya emsebenzini suku ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisi ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo ke indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba enja indaba endala.
Sokumiswe kusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 elungiswa inkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, omunye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber, abetheswa icala lokuchaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale labaphathintambo i-cabinet lithethe isinqumo lesi izolo. Amanye amazwe abalisa eBotswana lawo alohlelo olufanayo. Uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokufundisa abatsha laba imbali yelizwe lokuthi bazigqaje ngobuyibo babo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe, ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008, kuma elections adlulileyo 2013 siyibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya, ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO. Singathi yi reserve force nje yezano PF abantu abasebenza zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende, ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation, okuthi ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi, i-political party ezanu PF ime ngapi. So ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kulemithetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe idemocracy lokhu isiya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxa bengathi ukucriticize uhulumende. So yinto eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame. Kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state, uhulumende obuswa ngamabutho, uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo khathi sokufaka ama-green bomber, zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu. So lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongi ukubuya nje, lubuya esingathi kule context eningi kakhulu esitshengisa ukuthi hayi izinto eZimbabwe lokho zisiya zisiba nzima.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyona le mpelaviki, kodwa behlale lapho abakhona ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano wedalele ekhabhinethi izolo ntambama. Ugcizelele ukuthi bonke abaphathi bezikolo kufanele balandele lesi siqondiso. Abantwana abafunda eSacred Heart Primary leSecondary School kanye leFalcon College eMzingwane esigabeni seMathebeleland South bahlaselwe yileli gciwane lecoronavirus kunsukwana ezedluleyo. Ugatsha lukahulumende lubona ngezempilakahle luthi igciwane leli lihlasele abantu abangamajumi amabili lantathu 23 labulala oyedwa kumahola angamajumi amabili lane asanda kwedlula. Lokhu sokulethe inani labantu asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu lasikhombisa 37,330 labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,543. Asebehlabe ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 218,516. Kusenjalo wayengusenator wetsholotsho umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezanu PF utshele Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengenkokheli bakhuthaza abantu kulindawo ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 yona esiphazamise inhlelo eziningi emaphandleni.
Ngile ngoba
Kwenzakalani icholocho ngodaba lwezifuyo lokulima?
Sithembekile kuqhamuka imikhuhlane emibi kakhulu enkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshupho olukhulu ukuthi qhamuka umkhuhlane obangelwa yimikhaza. Imikhaza yebhahileyo ngawo ke sekumele kube khona imithi yokudidisa izinkomo. Inkomo zidide noma kabili ngeviki kumbe kanye ngeviki, kodwa inkomo zingeyeqi izini zingadanga ngoba umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza. Imikhaza eminingi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu linye lapha liningi kakhulu. Ngokunjalo kule kuncediswa okudingakalayo ukuthi abantu bancedise abalimi bancediswe kile kakhulu ngemithi yokudibhisa, ngemithi yokudibhisa kuze inkomo zisinde. Ngoba kuyekela kwenziwa khonokho inkomo zingatshabalala. Ezilimeni lapha abantu balimile fika kubelimile ngoba izulu belimile, kodwa izulu seyaqhina kakhulu lapho endaweni ezitshotayo lezi akuphumanga lutho. Amabele akhona asuke angayenzi kuhle, azange ayenze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo. Abanye abantu bathi ama-fertilizer abanjalo abaphakela ngama-fertilizer nezindawo nezindawo. Futhi kunjalo kusilele-ke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezinjengazile. So amabele akhona kulakhona lapho abantu laba abazuzileyo ukuthi abanye bangazuzanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni kukuthi kwezindawo abanye bakhonazabanendalo kangayizuzingile kangaka. Ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifike lana kakhulu emhlabathini etshiyeneyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule wayengusenator wetsholotsho njalo olilunga lebandla lezanu PF. Ubekhuluma ezimele elo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi kahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuyasebenza kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yayisazakala ngelokuthi Apex Council yahlangana lohulumende ngeviki edluleyo ikhulumisana laye ngokukhwezelwa iholo. Wavuma kodwa wathi uzakhweza ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%. Kodwa izisebenzi zathi imali le ilutshwana kakhulu ngakho baza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki ngoba imali abayitholayo yenelisa ukuthi baye emsebenzini ngalawo malanga kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini isuku ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisi ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwenzi okwensuku ezintathu. Ngokunjalo-ke njengeZCTU siyakhuthaza ukuthi abakhulumisanayo ku-joint committee leyi eyama-civil servants enegoshethayo ikhulumisana lezisebenzi labaqhathi iministri ukuthi indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba entsha, indaba endala, so ke fanele uhulumende akunanzela ukuthi into leyo ilungisiswe masinya ngoba sikhuluma kanje kathesi abantwana bathwele nzima baba bengasafundi. So ke uhulumende lomlando okulungisisa indaba leyi babize bakhulumisane bafike lapho abavumelana khona vele ama-civil servants imali yabo is less than 200 USA. So kutsho ukuthi vele asiyo mali, kukanti bona bacacile ukuthi bafisa imali yabo ibiselwe khona phe yayikhona 560 user okwenza isense so uhulumeni akunanzele kona ukuthi akulungisise
manje libona kuzaphumelela yini lokho kumbe sizabona abanye sebexotshwa emsebenzini abanye sebebotshwa
well uhulumeni wezimbabwe nxa ngokumazi kwethu liqiniso sibili ukuthi singabona sokulokuhluluzwa abantu ukuthiwa i-victimization ungezwa nje ukuthi abanye sebebotshiwe ungezwa ukuthiwa abanye sebexotshwa umsebenzi sokuthiwa basaholi zonke lezo hulumende siyakwazi indlela azazisebenzisa kodwa indlela ezingasincedisiyo ngoba kuhlala kusenzala ukuthi abantu sebexotshiwe sebebotshiwe kodwa zukuzuku nambi futhi baqale baqhubeke bengasasebenzi khonoko akuphathisi abantwana akuphathisi ilizwe ilizwe liyawa ngoba nxa abantu sebehlala bengasasebenzi production iyehla ngoba ukwethuselana ukuxotshana kumbe ukubophana akuncedisi uhlupho lwayo lokukhona
yona impilo yezisebenzi injani lezi suku
impilo yesebenzi seZimbabwe inzima sinanzela ukuthi phosa amalanga kulivike phelileyo lamalanga athile intengo yamafutha ifuel ikhwelile andisananzela ukuthi thesikhwelile ama basic commodities lokwesithi intengo yalezi zinto ezidingwa umuntu ukuthi aphile nje khona ukungatsho lutho zakhwela futhi intengo zakhona
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZCTU ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald libika ukuba kulondoda olesithembu sabafazi abangamachumi amabili lambili 22 osedingakala ngamapholisa ngoba echaye omunye wamakhosikazi akhe kade emcabangela ukuthi uthandana lomunye undoda waze wafa Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi izibotshwa ezilamacala amancane lesezidonse ingxenye yesigwebo zikhululwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani nibingelele kini basakazi bami angazi ezweni lakithi isimo ngoba sinje kuhlukunyezwa abatsayo abamaphathi aphikisayo amaqembu aphikisayo ayahlukunyezwa mini kakhulu ngingenani nabanye abaphikisayo ngoba vele yisystem yodwa abayisebenzisayo basebenzisayo same system yokuhlukumeza abantu bakithi abesintwini siyabonga kakhulu ukuba nomsakazo njengowena lapho siletha khona esizwakalisa khona esikuzwayo ngaphakathi kathi nalokho esidinga ukuthi kwaziwe ngumsakazo nomphakathi nesizwe sonke siphelele labantu bayahlukumeza abantu bakithi ukuthi kwenzakaleni kwenze njani koze kube nini abantu bakamthwakazi bethule bethulisile kungacaci ukuthi siyaphambili noma siyemuva mina ngithi ngelinye ilanga labantu baseMpumalanga bazoyikhotha imbengiyomile ngisho kanjalo ngikhuluma ngiyafunga ngiyagomela bazoyikhotha imbengiyomile sikhathele sesizwile ubuhlungu bonke abazwise bona abukho obudlula lokho ngiyabonga umsakazi wami nginawo amaningi kodwa ke enginakho yikho khona lokho ngisikhulumele sehawu lesizwe ihawu lesizwe emthwakazi youth yimi engikhulumayo kahlongwane ngiyabonga umsakazi
Sanibonani balandeli balaleli be studio 7 konke nabasakazi be studio 7 umhlaba wonke jikelele hayi ngithemba niyaphila abaphilayo lo khulumayo lichagwa nelikhulu khanya ncube esigabeni sakwesiwo e Plumtree hayi ngizathanda nje nami ukuthi ngiphawule kancanyana nje khona lapha emsakazweni wethu i studio 7 ngangithe mina abantu babethi bona bafuna ukuthi ma bezahlatshwa leli jekiseni lokuvikela i-COVID bathi bafuna ukubona umongameli ehlaba ngakubona mina kungasukuhlakanipha okutheni lokho kungabe kuhambisana lobuthutha ngoba impilo yomunye nomunye uphilela uyaziphilela yena akekho ophilela omunye umuntu wena mawuzivikela uvikela uzivikela kwa saweni qobo lwakho self ukuthi ube safe kulolu bhubhane. So ke ungabhekela ukuthi ubani ngobutheni noma engabe emkhulu kangakanani noma engakanani kodwa impilo ngeyakhe uziphilela yena wena noma umkhulu noma umncane ungakanani kodwa life ngeyakho uziphilela wena. So ke akudingeki ukuthi uzulindele ukuthi khona ubone ubani esenza hlaba leli Jackson ubusuya landela na ukuthi uyohlaba. Ngiyabonga. Amen kule ndawo.
Sanibonani sanibonani. Igama uXola Ndlongwane. Ngila eGoli ngise Gauteng ngiphila eSoweto. Ngiyabona isimo lokho sikhulunywa ekhaya ngendaba zama corona ukuthi corona ngenzeka ukuthi okwamanje lokho kuyisifo esihlukumeza abantu. Sizwakalela le nale kodwa ke abantu bahlukumezeka ngesifo esingaka kodwa belambile. Into ebuhlungu kakhulu mina ngokwami esayidini lami ngisikhulume seGauteng lesizwe. Kubuhlungu kakhulu ngike ngaba sekhaya emalangeni adlule. Isizwe sikaMthwakazi sihlukumezeke kakhulu. Uma ngithi ngiyabheka endaweni yasekhaya kuhlukumezeke kakhulu abantu ngendlala. Ukudla okuningi kuphuma ngapha eSouth Africa la kuphuma khona ukudla ukuthi abantu bathole ukudla. Manje mabehlukumezekile ngendlala kangaka kuvalekekile amabhodi avaliwe esicela ukuthi ngathi kungavulwa amabhodi abantu bathole ukudla. Balambile abantu okunye kubangela ulaka indlala ibangela ulaka. Abantu kuyosuke sokungathi abahloniphi ababusi kanti abantu balambile indlala yebangela ulaka. Ngibonge kakhulu ngibe ngithi nje ngathi kungafika nakulabo abaphethe ababusayo bazwe ukuthi abantu balamba indlala yezobangela ukuthi bagcine sokungathi bayadelelwa. Kanti abantu bazubuhlungu ezibalambi. Ngiyabonga uHlongwane lona uXolani ekhaya ngibuyelwa gwelo kulangizalwa khona ngakhulela khona. Ngiyabonga.
Siyabonga. Mina ngubhekisipho Mahlangu and then I hope bona ngabazovuma ukuthi sivote noma siphandle kwelizwe into esifisa ukuyenza ngoba kuningi esibu-contributor at the back. So bona bejabulela kwesi-contributor but bengafuni ukusithatha as citizens. Angeke kulunga, kumele sivote. Yeah, we want to have our say.
Ngizwa ngikhathazeka sibili ngoba ungakhangela athi sinxa kukhulunywa ngendaba yokuthi kukhutshwa abantu besishonene ekusebenzeni endaweni eziningi esiNdebeleni. Abantu sebekhokheli sibo ibala lokuthi ibandla leMthwakazi yilo elenza lokho. No, ayisilo. Thina sizenzele thina, mina lo engikhulumayo ngilabanye, sizikhulumele thina kubo MP bethu. Kathesi omunye lomunye umuntu, omunye lomunye umsebenzi ovulekayo lubhane bayabuya besitshela ukuthi bantwana kuyaqhatshwa ngelanga elinje lubhane. Sehluleke ngenxa ukuthi ama-qualifications amanye ababe bayafuna sebe singalawo ngokuningi. Kusehluleke khona lapho. Asilaphathi ngitsho le yodwa esimelayo thina lubhane, sizikhulumela nje singabantu nje yabo. So into yokuthiwa yi-political party yindlala. Umuntu uyabe ezilambele funa nalimphu usutha, angasutha yalinyathela ngenyawo ngoba uyabe sesuthi, uyabe sele weyithi. Once walinyathela wama phezukweni akulani into elizamenza yona. Lebe selimsuthisile musa. So inzisa ukuhlunga indaba yokuthi uthole umuntu omunye la ka test ngo 2021 elokhe busy ngemva kwepharty. Bangaka amaphathi abekhona eZimbabwe, bangaka abantu asebehambelwe eLimpopo amaphathi ekhona ephile eZimbabwe by opposition, bangaka abantu abayihluleka ukufunda eZimbabwe, bangaka abantu abafaya ezibhedlela zingalamithi, bangaka abantu ababawayo ngezimoto imgwaqhifile ekhaya. Ama opposition party lokhe khona konke lephathi ebusayo konke lokho kukhona eZimbabwe. IZimbabwe lokhi ivubeki siyaphambili kodwa silawa amaphathi aphilayo adona azolwela ukuthi abantu ilungelo labo bantu. Angaphi lawo maphathi nxa kusenzakala njengoba kusenzakala sokathi seZimbabwe? Kunzima, kubuhlungu lokho esikubona kusenzakala ngelizwe lakithi. But lokho kusakhona ama-opposition party kayodwa iphathi ekhaya, akhona ama-opposition la. Ayihluleka njani ngoba ngamaphathi? Ayihluleka njani? Ibandla libuse for 40 years kodwa kulokhu kulamanye amaphathi azibiza ngokuthi ayi-opposition. Hayi, baphelile abantwana babantu. Iyeza nje ukuvota kuyeza ngo-2023, basazokufa abantu, basazobotshwa abantu, bayiphelele ejele. Kuyakhalo nina babantwana? Abanikazi bamaphathi bayazithulela. Yinto enzisa ubuhlungu na leyo dube ngento zakithi ukuthi sile something eyisikamu ezibiza ngamaphathi azosikhulula wona esifaka phakathi kobunzima. Kathi singabe kungasikho ukuphikisana kwamabandla amabili eZimbabwe kumbe amathathu, ngabe kayinje iZimbabwe, ngabe ilokhu isa-right. But ngenxa savuma kwaba lento okuthiwa yi-political party, yikho iZimbabwe nje so ibolile iZimbabwe ngenxa yamaphathi.
Kanjani basakazi bakaStudio 7? Thina ngapha kwelakithi kuMthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa ye kulo chamisa. Asifuni ukutshona ukuthi sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu. Kuyathi sondukufa, ngizosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment. Kuyakuthi unkomo wazi bamfakela lesithombo umgwaqo wakho umahlirihliri, then uzothi umuntu oyi-1 against the two provinces emathebhelelendi athi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuye siphathele lucha ayikho lento. Into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asilabo ukukhokheli bevoti, silobukhokheli benkosi. Yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi. Abantu besishoneni must go abaye kithi. Indlela sezimbili, 40 years is not a joke. So kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula, indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo. Ye kathesi bachaya umqondisi, umqondisi babachayela ukuthi bawonini, babachayela ukuthi bangamaNdebele. Njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga. Abami iMonday so Friday ngamalanga amabili atheneni isitayela lisasenzakala ngeBukhuraon abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso, abakunazelile konke ukuthi ngelinilanga bazagqaphuka kakhulu abantu labo. And ukufa sisakwesabi kahle ngoba sokufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli, sihlale kuhle elizweni leli. Dala abantu bakithi khonoko okukhulunywe nguRafael ukuthi gqokani izi amasayini amabhela, gqokani lingabi ngamagwanda ngomthwakazi yilizwe leli.
Nawe bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezele Melika, sokumiswe ukusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 alungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi oyedwa wafa. Ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC luthi lumise ukusetshenziswa kwaleli jekiseni kuqala kusacutshungulwa ukuthi kungaba kusenzakalani ngalabo abanqume igazi ngemva kokusebenzisa leli jekiseni. Ele-South Africa lalo selimisile ukusetshenziswa kwejekiseni leyi lisithi ikhanya ingavimbi umkhakha we-coronavirus owaqhamuka khonale e-South Africa. Kodwa inkampani ye-Johnson and Johnson ithi phakathi kwabantu abedlula izigidi eziyisithupha, i-6 million, kulaba yisithupha nje kuphela ababe lodubo lolu. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lilokhu lingehli ngendlela yayicatshangelwa ukuthi kuzaba yikho ngemva kokuhlaba abantu abayizigidi ezifika phose ezingamakhulu amabili, i-200 million. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwanazi, saqala ukumbuza ukuthi umumo we-coronavirus unjani lapho ahlala khona edolobheni le-Ohio.
Umumo ngapha awumhlanga umumo wegcikwane le-coronavirus. Kuphose umnumzana uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikitsha omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole i-vaccine injection i-vaccination lokuthi ama-cases ayehle, igcikwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu, kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwinayo kuphi, kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona indulo xakuxaka kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho langokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami Msakazi, bakhona abalokhu besala abengalashuwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi. Njengoba sikwazi ukuthi kunenge kwa inkulumo ezabakhona elokhu ezigijima ekulenjini ngendaba yale jekiseni ukuthi engxenye izasenza sibe yilokho lalokho kumbe iyasenza sibe kunenge okungachasiswanga, kunenge abantu abangakuzwisisiyo. Abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane, kodwa kukho konke abanenge engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona, engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani. Kodwa kathese hayi, abantu abansundu hayi abakafuni ukuma etshashalazini bathathe le Jackson.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.